abasakhulayo kathesi abajonge ngakho ngikuziphilisa ekungathi okwezendini lokunye okunenginengi ngingathi abasenasikhathi sokuthi bazinikele ku-civic engagement.
Ngamanye amazwi ungathi umkhuba wokuzinikela obukhona kwabasakhulayo ikakhulu ngesikhathi ilizwe lilwela uzibuse wabensundu, umkhuba lo kawusekho kwabasakhulayo bakulezi nsuku?
Ngingathi umkhuba lo ukhona kodwa ulokhu usiya phansi. Singaqala ukuthi ngesikhathi sokubunjwa kwe-constitution sizathola ukuthi abasakhulayo abaphathekayo babefika 22%. Sokusitshengisela ukuthi abaningi abasakhulayo kabaphathekanga ku-civic engagement. Singaqala kathesi namhlanje abasakhulayo kabalamisebenzi, abasakhulayo bayazi yiwo amavenda la axoshwa nguhulumende edaladeni leHarare kumbe edaladeni elizweni lejikelele. Abasakhulayo yiwo abahambayo beseSouth Africa besiyadinga imisebenzi, abasakhulayo yiwo abahambayo besenza i-border jumping besiya emazweni amaninginingi. So abasakhulayo kabasaphatheki ku-civic engagement ngoba baphatheke ngokuziphilisa.
Kuyini okungenziwa ukukhuthaza ontanga ukubana bangenele kundaba zombusazwe, kundaba zobukhokheli ukuze babe lesabelo kumhlahlandlela wekusasa labo?
Okokuqala, abakhulayo kumele bananzelele ukuthi isizwe yibo okumele basilungise. Kuzathola ukuthi ngempi yenkululeko isizwe sasingamanga kuhle, abasakhulayo yibo abaphatha umbhobho, yibo abahamba bayegangeni bayakhulula ilizwe ukuze bahlalisike kuhle. Namhlanje kunengi okuningi okwenzakalayo okwenza ukuthi impilo zabo zingahambi kuhle. Thina siyakhuthaza abasakhulayo ukuthi yibo okumele bagijima phambili, yibo okumele balungise isizwe. Xa bengalungisisa isizwe bazatholakanisa ukuthi okwe-civic engagement kuzabalula, imisebenzi izatholakala, lokunye okuningi kuzalungisisa. Ngoba zakhalisa abasakhulayo futhi yibo abangavotiyo. Ku-2018 siyahamba kathesi baningi abantu abaningi abasakhulayo abasefike ebangeni lokuthi bakwanise ukuvota, kodwa uzatholakanisa ukuthi abaningi bangikhona kabaphatheki endaweni ezingathi ngezokuvota kumbe kabaphatheki endaweni ukuthi bazifakela ukuthi sibavotele bangene ephalamende balungisise ilizwe. So okokuqala yikhona lokhu ukuthi kumele baphatheke ekubunjeni kwelizwe, baphatheke ku-civic engagement ngoba yikho lapho okuvela khona la kuchinga ukuthi isizwe singahamba njani siye phambili.